Endabeni zethu lamhlanje. Umnumzana Dumiso Dabengwa okhethwe ukuqhubeka ekhokhela ibandla lezaphu ngeviki edluleyo. Uthi akasoze ancintise kukhetho lomnyaka ka-2018 ngakho ke ibandla kumele liqale ukudinga umuntu ozalimela. Kwenziwa umhlangano lentatheli zindaba ukuchasisa ngokutshengisela kwangolwesithathu okuveza ukukhonona kukaZulu ngomumo ongamuhle kwezenotho lakwezombusazwe. Kwezempilakahle eZimbabwe lidinga izigidi phose ezingamajumi amane lanhlanu $45 million yokugcwalisa indingeko zabatsha kwezempilakahle lamathuba emisebenzi. Kuthi ke kwezemidlalo iqembu lenguqu ele Highlanders lize lanqoba ngemva kwemidlalo eyisithupha lithwele amagabha avuzayo. Ku-Live Talk lamhlanje siqhubeka sixoxa ngocuku lwamapholisa oluqhubekayo lokungahlaliseki okuselizweni. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye emsakazweni we-Studio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-12080 laku-15775 kHz ku-short wave. Inombolo zethu ze-WhatsApp zithi 001-202-465-0318. Sitholakala njalo ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.